Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngivonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-8 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ilunga lalo uSylvester Chiwundiza uthunjiwe elokishini le-Epworth eHarare ngolwesine watshaywa kwabuhlungu wanathiswa ijefu.
Lokulunga lethu le-Epworth elithunjiweyo umalume ka-Anasande lo wayekhethiwe ke ngumongameli uJanis Otabe ngumeya we-Epworth wathutsha uthunjiwe izolo ntambama wagongodwa yizigebenga wasilela esibhedlela.
Amagqwetha kaMnumzana Sengezo Chabangu athi ukuvinjwa kwamalunga ebandla le-CCC ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections olwangomgqibelo akusoze kuguqulwe lanxa sebeye emthethwandaba kuyaphikisa lesi sinqumo.
Elandelayo kathi ngeyokuthi laba abaqotshwayo bengasebenzisi ibizo le-party ukungena kunomination laku-election elandelayo mhlaka 9 nge-Saturday.
Kodwa ibandla le-CCC lithi uZulu engadeli inhliziyo ngesinqumo somthethwandaba.
Isinqumo esidakiweyo ngasila lokuba yinjani, and thina njenge-CCC asisilandeli leso sinqumo, njalo ayisiso sinqumo esizasigayida ukuthi kwenziwani phambi kwakusasa.
Ele South Africa selicele izihlobo zikamnumzana Talent Moyo odabuka eKezi lomnumzana Felix Nkomo ababulawa eDeep Sploot ukuthi baye endaweni lapho okwenziwa imininingwane yesendo ama DNA tests eJohannesburg. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi ilunga lalo uSylvester Chiwundiza uthunjiwe elokitshini le-Epworth eHarare watshaywa kabuhlungu wanathiswa ichefu ngolwesine. UChiwundiza ngumalume kankosazana Anasande owakhethwa ukuba ngumeya welokitshi le-Epworth kodwa wasuswa ngumnumzana Sengezo Chabangu. USande wasuka emzini wakhe wayaphephela endaweni engaziwayo ngoba ebikwa ezingelwa ngabalandeli bebandla lezanu PF. Sixoxele isikhulumeli sebandlaleli umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yebo, kuliqiniso kulelunga lethu le-Epworth ke elithunjiweyo umalume ka-Anasande lo wayekhethiwe ke ngumongameli uJanis Otabe ngumeya we-Epworth wathutsha uthunjiwe izolo ntambama wagongodwa yizigebenga wasilela esibhedlela. Sizamele ukuyaripota indaba le emapholiseni, kodwa ke amapholisa alile ukwamukela iripoti yethu esithi wona kumele abuye yedwa iloba elwela empilo yakhe bafuna ukuthi abuye yedwa enkamba azoziripotela yedwa. Sasesicela kamagqwetha yethu ukuthi ayibambe lindaba.
Ulimele okunganani ngoba sizwa kuthiwa kukhona njalo okunye akunathisiweyo?
Yebo, kukhona kuphandle umzimba wakhe kale malambo nolimalele engaphakathi ngoba kuthiwa unathiswe itshefu, kodwa sikakwazi ukuthi itshefu le enathisiweyo imlimaze kanganani. Indaba yakhe isemadokoteleni asahlola ukuthi babone ukuthi ukulimala kwakhe kunganani.
Manje njengoba lisithi amapholisa awangana wayamukelanga udaba lolu, lina liliza luhambisa ngapi? Kukhona yini liza kwenza?
Sizabe silokhu silwisa ukuthi siripote emapholiseni, but silokwazisa ezinye inhlangothi ezinjengabo-SADAGI labo-International Parliamentary Union lamanye nje ama-organizations atshiyeneyo okwenzakalayo eZimbabwe. Kodwa kuqakatheke kakhulu ukuthi sifuna ukukhuthaza izakhamizi labahlali lama-residents ukuthi bengavumi ukuthi omunye wabo athunjwe bekhangele, ababuthane bavike babophe bali ukuthi hhayi akunamuntu ozabe ehambe ethumba abantu ebalayinini lesigodlweni lapho esihlala khona sikhangele. Indaba yokuthumba abantu kufuze iphele eZimbabwe.
Manje ngokuzwa kwenu kuthiwa kuhambe njani? Baphongumsukela yini kumbe kukhona lapho kade ekhona kule mbuthano kumbe into enjalo?
Baphongu umsukele esendlini besithi kumele aqambe lapho kulo anasande kodwa lo abavele bemdinga kakhulu wasesala ukuthi ngakwazi yena ukuthi uanasande unga yikho ke sebemthatha besiyamhlaba ke bemtshela ichefu emzimbeni wakhe
yena uanasande ulokho ecatshile
uanasande ulokho ecatshile ezama ukuvikela nokulondoloza impilo yakhe ngoba laba bamdingayo khanya bazimisele sinto ukuthi bambambe bamhlukuluze ngingakhuluma laye efonini namhlanje ekuseni ngifuna ukuzwisisa indaba yokudingwa kwakhe wangichasisela ukuthi hayi ucatshile bafuna ukumthumba bamhlukuluze kakhulu
lo ke ngumnumzana Promise Mkhwanyanzi isikhulumeli sebandla le-CCC Igqwetha likaMnumzana Sengezo Chabangu uMnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuvinjwa kwamalunga ebandla le-CCC ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections kusoze kuguqulwe bengaze beye emthethweni ndaba njengalokhu asebekwenzile kuyaphikisa lesi sinqumo. Umthetho uthi isinqumo somthethweni ndaba silakho ukumiswa nxa singaphikiswa. Kodwa uSithole uthi isinqumo sayizolo asiphikiseki. Ake sizwe amazwi akhe.
Okwenzakeleyo ukuthi kade kule ndaba ezimbili enkantolo ye-High Court eseHarare eyokuqala kathi ngiyokuthi ku-interim secretary general we-party i-CCC engasebenzisa amandla akhe ukuthi laba abangasemamembers e-party babaqoje e-parliament ku-senate lakuma-municipality atshiyeneyo i-order yonaleyo igrantiwe ngu-justice Chitapi then elandelayo kathi ngiyokuthi laba abaqotshwayo bengasebenzisa ibizo le-party ukungena ku-nomination laku-election elandelayo layo mhla ka 9 nge Saturday iapplication yena leyo isigrandi abantu bonabo kabasoze babe khona
lo ke ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha lika mnumzana Sengezo Chabangu kusenjalo iCommission yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ibisithumele amaphepha okuvota ama ballot endaweni ezijeneyo zelizwe lapho okulokhetho khona kulamabizo amalunga ebandla le-CCC asexotshiwe Kodwa iZek ibikwa isithi amaphepha alamabizo la awasoze asetshenziswe. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Prince Dubeko Sibanda oligqwetha ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Chris isinqumo esiphiwe ngoJustice Katio isinqumo esidakiweyo ngasila lokuba injani and thina njenge TCCC asislandeli leso sinqumo njalo ayisiso sinqumo esizasigayida ukuthi kwenziwani phambi kwakusasa esikukhuthazayo ukuthi abasekeli bethu bonke kabalungele ukuyavota ngomgqibelo besiyavotela amalunga awedale leparliament lamalunga awecouncil ayiwo ababevele bewavotela lokho ukuthi uJustice Katio le High Court 10 asilandakho ngokwabo bodwa lokho nxa kuyikuthi uyayehlula ukuthi kuvotwe ngeSaturday kuchuthi izani yabisithe khona kuleli lizwe akusela amavoti so sicho ukuthi siyabe sokufuza ukuthi sikhulumisane ngezinye indlela ezingelani namavoti sesiyabuyela kubo 1960 sesibuyelile kubo Smith ababesiyalisa ukuvota okutsho ukuthi sokufuza ukuthi sisebenze ngenye indlela but okukhona kathesi ukuthi abantu bethu ngomgqibelo ngabahambe ngobuningi babo bayevotela ama-MP abo lapho kudikliwe khona ama-by-elections ngabahambe bevota ngobuningi babo ngoba ama-MP abo ayabekhona ku-ballot paper
manje umthethwandaba ungenza lokho esikuzwayo ukuthi bathi bona i-judgment yakhona le ayengeke yayenzwa i-appeal lizathatha nyathelo bani
akulanto krisi okuthiwa khona i-judgment le ayengeke yasuspendwa i-appeal akulanto enjalo uyabona laba bantu abangeke baluma bephozisa ukuthi izolo lokhu ukhikha ehamba emthethwandaba esiyadinga ukuthi emise izinto wafuze zenziwe uChief Justice uMalaba watsho wathi yena ukuthi khona i-appeal yonke iyasuspenda noma yikuyini obukake kwenziwe yi-court ephansi so ke kutsho ukuthi yikho okwenzakalayo ke khona lokho kufuze kwenzakale ngaleyo ndlela abangeke baba ngendlela yabo bona ukuthi bona benza ngendlela yabo kube lendlela yabanye ngomgqibelo kulama vote ama vote lawa ngokuyatshengisizana ukuthi hachi abantu kabayifuni yikho kuyakwenzakala abantu kabacume abantu kabajikame abantu kababe ready ukuthi behambe bevota ngeSaturday bevotela ukuyala ukuthi leli lizwe lingabi yiprivate enterprise kamnangagwa labantu bakhe kodwa akube lilizwe labantu bezimbabwe abantu bezimbabwe bahambe bevota ngabahambe bevotela iTCCC bevotela iTCCC eyiyo eqotho hathi leyi elufudo olufakwe esihlahleni ngumnangagwa ebesethiwa khona ngekachabango asila TCCC enjalo
lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda isiphatha amandla sebandla lesisi njalo oligqwetha Ele South Africa selicele izihlobo zabazali abadabuka eZimbabwe ababulawa ngabantu eDeep Sploot kwele South Africa ngeviki edluleyo umnumzana Talent Moyo oyekezi lomnumzana Felix Nkomo wazalelwa eCholocho ukuba ziye endaweni lapho ukuthathwa khona imininingwane yosendo ama DNA test eJohannesburg Obesonta lababili laba kusonto yamapostoli umnumzana Mehluli Ncube uthi kukhanya kuzathatha isikhathi eside kungakabonakali ukuba imizimba le ngekabani ngoba ababili laba bagangadwa ngamatshe bachiswa ngamathaya ezimota Uncube utshele uGibbs Dube Studio 7 okunengi ngalolu daba
lokho kusalungiselela baba into zangkhona sihamba kancane kancane ngoba bambile laphana abanye bami mina benibhizi nje ngisemsebenzini ngishayisa khona nje njengamanje kodwa into ekhona ukuthi bafuna ukwenza iDNA iDNA test so iDNA test yakhona ibingakayenziwa kusasa kufuneka abafowabo walaba abantu abathonileyo kufuneka abafowabo so kumele bekhona kusasa and then ukuthi bazayenza kusasa angazi ukuthi bazobachecka kusasa kuhle kuphelele khonapho mbone ngani yinto elokuthatha isikhathi le esikhathini esiningi so angazi kusasa bazohamba bekhona and then sizezwa kusasa ukuthi uhamba njani ngoba sizoba le meeting sana
singathi ke ukhanya babathisa kuloko ukuthi vele abakhanya lokuthi longbani longbani
engathi akhanya ukuthi longbani longbani kodwa into yakhona into akade siyitheba denayo ukuthi njengabantu ababhayo lamagama abakhona kusho ukuthi manje ngoba i-government kuyiye beyabe besemoshari yase-government kutho ukuthi yibo abakwenzayo lokhu ukuthi nabo beze bethemba ukuthi yibo laba abantu esibafunayo
ye kolampo kodwa baziwa ngoba babe babili bethiswa laba so sebekudingisisa ukuthi kulowo ngubani lalo ngubani
yebo baba
so ungathatha isikhathi eside phela
asazi kodwa sizibazozama ukuthi kuncenga ncenga ukuthi besenzele kube into ephuthumayo ngoba abadala ekhaya into esifana lalezo ukuthi kuthatha isikhathi futhi babe bengasaphathe kangakahle ukuthi mhlawumbe abantu laba bazobuya woro kanjani into esiyikhalelayo thina ukuthi besenzele masinyo ukuze labadala labo benjani begelisa inhliziyo zabo bebonile
ye singathi kathesi ke babuthene ngapha abantu khona ngapho kule South Africa
okwamanje hayi akulabantu ababutheneyo kusho ukuthi ukubuthana sizaba le meeting yokusasa eyokuthi sicele izandla ebantwini ngoba liyazi izimali zangkhona kunje kungu-December kunzima labanye abantu bafuna ukuya emakhaya into ezifana lalezo ya kuthanda ukuba nzima sibili.
Ye, nxa sikhuluma nje ngesimo elikiso khona manje kwele South Africa, limi njani? Kuyalethusa kakhulu kumbe akusichazele ukuthi abantu bathini abadabuka eZimbabwe?
Khona kuyethusa, kuyinto ethusayo sibili. Ngoba abantu uma ngabe ukhonza lo muntu umazi ukuthi hayi lo muntu asotsotsi akayenzi lutho, akatshontsha, akayenzini, uyazisebenzela umethodist peace job, uyazisebenzela omunye uthola ukuthi uyasebenza nsuku zonke and then ubusuthola umuntu onjalo ebulawa, kuba isimanga esikhulu kakhulu.
Umnumzana Mehluli Ncube ngokubandla lezokholo lwesiKristu ele imisebenzi yamapostoli ubexoxa lo Gibbs Dube wo Studio 7 ese Deep Sploot kwele South Africa. Udaba lokuthi abeZimbabwe lezi zalane zakwele Botswana sebe zithekelelana kungasetshenziswa ama-passport kodwa izithupha lwamukelwe ngabaningi eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise lokhu izolo esemhlanganweni othiwa Kusi Ideas Festival oyenzelwa kwele Botswana. Sixoxe lezi zalane seZimbabwe esihlala kwele Botswana umnumzana Senzo Mseleku.
Kukunjalo umcabango lo has been on the cards for or it has been proposed for a few months. Ngiyazi ukuthi uMongameli Masisi ukhuluma udaba lolu some months back and yes kungayenzakala ukuthi kuza yenza ukuthi kuthole ukuchapha abantu abaningi abavele kwele Zimbabwe beseza ngapha. Into esimele siyikhumule njalo yikhona indeed umcabango lo is designed ukuthi uyenze ukuthi kube lula ukuthi umuntu echaphe. Angithi passport eZimbabwe idroma ngalisayo ibhathwala ngama hard currency ngama US dollars ungayilahla izimali eziningi. Lalapha njalo futhi eBotswana ba increase ama prices ama passport. Kathi umuntu engalahle passport I think ukuthi uyinanzinge ukusha is about 1000 bula. So his money is ukukhona. Those kind of things ngesilungu they call it ama barriers to trade. These things ngenza ukuthi khona abantu bengachaphi bethenga bethengisa inxa ukuthi khona abalazi izimali zokuthi bebhadala ama passport. Kodwa into mele sinanzelele ukukhona this program iyenzela ukuthi khona kube le traceability yabantu ngoba it's designed ukuthi iyehlise the number of people abachaphayo illegally. Abantu abachapha beseqi border ama border jumpers ukuthi umuntu nxa esengapha eseBotswana or indeed engapho eZimbabwe akwazakala ukuthi ngubani engagula akula umuntu mazi ukuthi ngubani engachaya imota engatshontsha it's designed ukuba le traceability ngabe chapha ngesithupha sakhe isithupha lesiyana isohamba laso laseborder bayakwazi ukuthi uzibani bani ungenile lamalanga nje. It makes it ukuthi kube nzima ukuthi wena indaba ufuna ukuchapha useqa iborder uchapha illegally. Umuntu echapha illegally when this thing comes in uyakuzabe kusukusobala ukuthi umuntu lo is a criminal ngoba akula any other excuse ukuthi uchaphelani ungela mvumo ungela sithupha njengomunye umuntu nje between the two countries.
Zona izizalwane zakwele Botswana uzibona zisamukela yini leli nyathelo elithethwe nguhulumende wabo lo eZimbabwe?
Well abantu bayajiyana ayimboni ukuthi kungayenzakala ukuthi izizalwane zonke zeBotswana zicabange ngendlela efananayo whether bayavumelana lelo hlelo lolu o abavumelani lalo. Kodwa engikwazi ukukhona bakhona nje abakhulumayo besithi hey lapha kuzahlupa ngoba already kulama kule element yabantu abavele eZimbabwe othola ukuthi they are involved in crime nxa kuthiwa kulele zigebengu ngalokuthola baphakathi nxa kuthiwa kutshontshwa inkomo baphakathi nxa kuthiwa kubule umuntu omunye wakhona ngowekhaya. So abanye bayethuka bayakhuluma nje ku-social media ukuthi hey mbakithi sizenza njani manje nxa abantu sebengela ongathi into ebalimithayo ukuthi bechaphe anti passport lapha na yiyo yayilimitha ukuthi lawe ubuzimisela ukuthi lapha nxa ngikhipha izimali zonke lezi all those hundreds of dollars kumele mbe ngikwazi ukuthi into engiyichaphela ngale into eserious benxa umuntu ezavuka nje ekuseni ethi isithuphana lazo ukuthi ngichaphe mhlawumbe umuntu lo ekafeel icost leyo yangena nje ethi mana ngiyewona so kulabanye abakhuluma njalo kodwa nxa ukhangela abantu abahlala especially in the northern districts or ama districts lawana which are neighboring eZimbabwe kulobuni nobuningi laphana between abantu abahlala ngapha labantu abahlala ngale abahlala across the border so labana they are very happy about it bingoba kuyaba siza ukukona they don't have to kube behlala umncangela passport kasekhona sokuchapha they can just chapha nje into eyayisenzakala kudala kuthi abantu babechapha ngama day pass uhambe edempisa somewhere usuchapha kungela before indaba le ama passport ingena so izanceda I think into ikhona ingahamba wonke umuntu ongapha izizalwane zaseBotswana zikhayela indaba lokuthi ayi don't say 1-3 months bonke izasebenza njani and then into ukuthi obviously mbichana kancane kancane abantu bazayijwayela bebona ukuthi ayasebenza yini or kuyala nyabo
hayi lati siyabonga lo ke ngumnumzana Senzo Mseleku isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana Uma manje sengidedela imuva ngilitshe ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Alibona nsalona basakazi abahle izo zonke izindawo ezihlukahlukene. Sicandi lisibuzele phela lapha amakhehla la ezanu la ukuthi mayisitona alande ubulawa kwebandla leTRC. Why bengamix kina lawo abantu ababulalayo bebulale ngapha kozanu iphinde ibulale ngapha kweMD kuTRC. Why kusifisa idili lodwa? Kwabe ukuthi mhlambe abanani lokubula anikezanda azobethwa kudlala ngengqondo zabantu yazi. Ayikho thathe basenze izilimo kanti izilimo yiba wabona ukuthi izilimo limaster kukhuluma kubulima lo ngabantu abadala njengabakhehla ekhuluma into ezingela ngqondo kanje ayayaya hala ungathi babolile emqondweni amakhehla ezanu la kufa abantu besisisibo dawu chamisa la ayizwizwi ngani kakho
salibonani solibonani ku studio 7 ngingichuma elupani ngithanda ukusola kakhulu ubaba uchuma ngoba engumfowethu ubaba chuma akuzame impela ukuthi linandzelele ukuthi abantwana bezibadwa baphila njani kodwa ibaba baphila nzima kakhulu basebenza kwamanye amazwe khona la benza imisebenzi emisha final bayenza ekhala kodwa ngenxa yokuthi izimbabwe ayilamani ayilalutho kugcine nje amasela kuphela manje kungani manje babachuba la supporta izimpepha abantu abantu abahlupheka kanje babuchuma njengomfowethu akuzange ubona kunandlelele ezinye izinto abantu bayafa lapha eSouth Africa bayafa kodwa benza imisebenzi emihle kakhulu abana mapentsheni ufanele ngabe lezi zinto bazenza ekhaya kodwa bazenza kwamanye amazwe ukuze lathi kusithele amahloni why wena ungawuthele amahloni ilizwe linje ilizwe lokho elisifa lisha phansi kodwa lokho lisizangiphemu
studio 7 sithi osemi bathinti thalo mina ngiphatheka kabi manje ngoba bathi uhulumeni lo esinayo uhulumeni kazibuso uyena lo uhulumeni kazibuso lo siphatha ngale ndlela esikhona manje asinakho esinakho amanzi asinakho ugesi kasinayo imigwaqo kasinayo yini esinayo uhulumeni kazibuso wayingcono kabi uhulumeni wamakhiwa ngoba obaba bethu babesebenza babengalali awukhona ukudla babengashwele manje phela lo uhulumeni kazibuso phela kubhlungu manje ngoba ayikho into ekhona mathinti thalo
studio 7 G7 njanda mina mfuna ukubona sibili inkulumo yabadala ukuthi ungayizwa sikhala kakhulu sizadabuka ngoba lokho sokusenzwa izani lokhu hayi khona hayi ukuthi njene ezikhwameni zabantu abazidingela imali behawula isingena sibasethi abadala abadinga bayizwa sikhala kakhulu mfuna ukubona ukuthi uthi izwi lomuntu omdala kanti weli phansi mfuna ukubona ukuthi kusele kuona lo umuntu ukuthi wayizwa sikhala kakhulu sizadabuka izwi lomuntu omdala kanti weli phansi ngoba lokho sokukukhulu lokho okwenziwa izalo ngifuna ukubona sibili ukuthi isidabukile yini
Joseph ubaba layizwakale kahle thina nosonto if usongezwa i-right kwakumele alungise within 3 not ukuthi alungise izinto enikeza izam pf advantage not ukuthi alungise izinikeza izam pf advantage so yikho kubonisa khona phela ukuthi usongezwa uthunyiwe noma ngabe wenge-TPC kodwa manje sesebenza e-zam pf lokho kuyacaca nje kusegcekeni nje ngabe kwakungumuntu vele we-TPC NSV isifiso sikaZulu ngizolungisa izinto within ACCC ahloniphe futhi nabantu abavotileyo bavotela abantu kwakumele abahloniphe so hayi songezwa lo hayi naye kwabudini lo inkulumo zakhe hayi azizwakalisa umuntu omaye ngakwazi into angayikhuluma kumele azithulele nothi ukuthi abe sihlukumeze sizwe sobuhlungu phezu kokuhlungisa ukuzwayo thina usixolele babudini moya usixolele uma ungenanto yokukhuluma uyazithulela nxa kuba vele usisekele usongezwa uhle ukhulume straight ukuthi usisekeleke usongezwa ungagudli iguma baba ungagudli iguma thina sikhathele ngabantu abanjengani so sikhathele ngabantu abangaqedakali abanjengani nabosongezwa nabophuke ngayo sikhathele ngabantu abanjengani
sanibonani sanibonani bafowethu nonke sanibulisa ngithi nje namfahla fahla ngamafishane ayi siyamuza ugawule bakithi uyakhuluma umadala uyakhuluma yena ngenxa yobukhali ngokuthanda ukudla umuntu othanda ukudla laba abakhetha ukudla kunabantu bakubo manje babhizi balandelana nomnankakho ezibhunu zakhe bekhohle ukuthi umnankakho lo wasibulala wabulala abantu bakibo kabuhlungu kodwa manje ubhizi yosuyegxeka ne-america de unkulunkulu uzobajesa kabuhlungu yena ke waye bengajezisa umnankakho wabo lo ngoba yena nomnankakho wabo hambe bulala abantu khona izolo lo baqeda kubulala umuntu kabuhlungu omore blessing bafaka kabuhlungu ngayo izanupf kodwa ubhizi uyabona indaba zangakudele ukhuluzo sitshela indawo zegaza into yokufaya ulungelo solve inkinga khona laphana ekhaya ngomnankakho wabo lo wobulala madala lo ogugileyo ngiyabonga
gawule phendula umbuzo owubuziweyo kuthiwe i-amerika loba isenza imisebenzi emibi leyo wena oyitshoyo ukuthi iyawuyenza egaza akumelanga ukuthi besole imisebenzi emibi eyenziwa ezimbabwe na eyenziwa ezimbabwe na phendula umbuzo owubuzwe wona babuyeke luphonga ukuchancata igangangana uyazi into oyitshoyo phendula umbuzo owubuziwe gawule sidiniwe ngani gawule lotshumi sidiniwe sikhathele ngezanup f sicela ukuthi like lisixelele kancane lisixekele sike sitshaya ngumoya lezi zanup f yen le zimbabwe liyasidanala yasinyanyisa sikhathele siyadubeka sigcwele sisabalele imezwe yonke njengamacimba asabalele iganga lonke alilasisizile njani lona lingabantu bangadi kanti vele ha
lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunamba nombolo zethu ezithi +12024650318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Uma balani omkhulu kuhlangothi lukahulumende wakwelemelika ole-USAID uSamantha Power utshele abasemhlanganweni we-Second International Grain from Ukraine Summit ukuthi elerussia elaphuma kwisivumelwano sokuthwala ukudla lihlasela ngamandla indawo ezigcina ukudla kwele-Ukraine. Uthi elerussia selibhidlize izakhiwo zikaZulu ezigcina ukudla ezilikhulu lamachumi ayisithupha 160 kwachitheka ukudla okwedlula isilinganiso samathani azinkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 tons. Upawa uthi lezi ayisizo zakhiwo zebutho lakwele Ukraine ngakho-ke elerussia lifuna ukubisela muva impilo kaZulu ukubhidliza umnotho wakwele Ukraine lokusebenzisa ukudla ukwenzela ukuthi uZulu avukele uhulumende. Uthi elemelika kalisoze livume elerussia ukuthi lenze lokhu. Upawa uthi ngontulikazi elemelika lasungula uhlelo lwe-Agri-Ukraine olokuvuselela ezokulima elizweni lonke jikelele loba lilwisana lelerussia elihlasela ngamandla. Uthi kusukela ngaleso sikhathi elemelika selisebenzise izigidi ezingamakhulu amathathu lengxenye 350 million US dollars njalo lathola izigidi ezingamakhulu amabili lengxenye 250 million US dollars endaweni ezijiyeneyo. Okwamanje uthi badinga imali efanayo ezavuselela ezokulima kwele Ukraine. Upawa uthi uhlelo lolu luyabukeka okumangalisayo ngoba babambisana njalo lohulumende wakwele Ukraine ukwakha indlela ezintsha zokugcina lokuthwala amabele adliwa nguZulu emhlabeni wonke jikelele. Uthi sebevuselele njalo izitiji zokuthwala ukudla Dunube River njalo elemelika lizancedisa ukulungisa imingcele yelizwe embalwa ukwenzela ukuba kube lula ukuthwala ukudla. Upawa uthi sebevuselele njalo iziphala ezigcina ukudla okuyisilinganiso samathani afika isigidi lengxenye 1.5 million metric tons. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba kungaboli ukudla okungakathunyezwa kwamanye amazwe. Uphinde wathi amakampani azimeleyo akuqela eBayer leyeCoteva anika abalimi imali inhlanyelo lemvundiso yefertilizer abaza kusebenzisa ngesikhathi sokulima lonyaka. Upawa uthi wonke lokhu kuza kwenza ukuba ele Ukraine lehlule ele Russia libuyele kusimo salo sokuba ngumaqhuzu ekunikeni uzulu ukudla.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika lusifikisa emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngilifisela impela sonto elithukela. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi esinye, kodwa silazo nsuku zonke ngo 7:30.